Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukanda bawulamukela umsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 20 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi COVID-19 izolo. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi yezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako.
Kukanti njengoba ngitshilo uPaul le Victoria Falls ngolokuvakatshelwa hatshi ama-industry.
Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa yikuthi asethola ingxenye yeholo lamasotsha amapholisa labonogada bemajele.
Uhulumende okwakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelela imali yena engasingezelelanga.
Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto.
Kukhokheli bonke abalapha ngibonele uMadam Kufe.
Zonke lezi ndaba zakho napha emsakazweni we Studio 7. Kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe yi-COVID osekukhweze inani lababulawa yimkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamachumi amathathu lambili. Lolu gatsha luthi ababanjwe igcikwane le-coronavirus balichumi lambili 12 izolo. Lolu gatsha luthi njalo elizweni jikelele kulabedlula amakhulu amabili lamachumi amane lane 244 abagula umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi umkambo wokuthengiselana izabelo zamankampani owe stock exchange uzasungulwa edolobheni le Victoria Falls ngomvulo ozayo. Lanxa ingcwethi yezicubungula ezomnotho elizwe zisithi awusoze uphumelele kangako lo mkambo njengoba lindawo isazakala njengeyokuthokozisa okwe-tourism kuphela. Amankampani akhangelelwe ukuphatheka kulumkambo abalisa awe-Sidco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi ugatsha lweZimbabwe Stock Exchange yilo oluzaqhuba lolu hlelo lapho amankampani azathengisa impahla zawo zama-stocks ngemali yakwamanye amazwe. Ukuze sizwe ukuthi iVictoria Falls Stock Exchange le ivele isebenza njani lokuthi ingaphumelela yini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungola ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umsika wesabelo oweVictoria Falls ethiwa yiVFX wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi yi-Special Economic Zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulezakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona iVictoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondane le-industry. Ha, akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumente kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo weVictoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babeseteswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana abavele bebele izabelo ezangaphandle kwelizwe zingathi khona ama-external stock ama-shares angaphandle. lokhu ukuthi bavunyeze ukuyaqalisa umsebenzi wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi isumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe, singakhangelela ukuthi i-stock exchange leyi ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hathi mina ngibona ngathi ubanjwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe, kuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphunyiswa kwemali, lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa bokuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uPaul Victoria Force ngolokuvakatshelwa, hathi ama-industry angibona ngasuze kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe kuKobulawayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amatitshala aphakathi kokukhalala umsebenzi athi acunulwa ukuthi asethola ingxenye yeholo elitholwa ngamasotsha, amapholisa labonogada bemajele. Utitshala othola imali ephansi uthola iholo elingamadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lane, $11,000. Kodwa unogada wejele uthola amadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye, $21,000 kusukela yonale inyanga. Sicocele sikhulumele senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-R2s umnumzana Nation Mudzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kasingezelela ngeimali. Imali ivele sikhade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali yena engasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona leyi yafika ku 12,000 RTGS dollars. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali leyi is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, kasisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini ukuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 October, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabe sidlulisa isikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisi uku-afford i-transport ukuthi ngiyebesemsebenzini, ukuthi ngingakwanisi ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is far much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum. Or else uthi uhulumende asi-engage sikhulumisane kuhle, not ukutshona siyethusela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona siyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugebengu awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeze kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo $520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esiba representayo, kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomunyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye about nearly a billion. Imali ye iyakwanisa ukuholisa ababalisi the whole year including ama-bonus. So asisoze sivume anything less than $520 asozisikuvume njengabavali. So ukuchona siyethu selo akuncedi ngalutho akusizi ngalutho siyasihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababalisi abangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nxa yena efuna ukusixotsha kungcono asixothe emsebenzini. And that would be a national crisis. So the best way forward, uhulumeni kumele asingeje ntina sikhulumisane nalaye njengenhlanganiso uhle sikwansi ukuqeda iproblem esilayo ku education crisis. Not ukusona isithu sela it doesn't help anything. Doesn't solve any problem.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni eArtus ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane. Wesigaba semandebeleni bathi bamukele ngenjabulo imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma ngesindebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ongomunye wabasungula ibandla le-MDC ngempelasonto. Amazwi kaJamisa abeduduza abafelweyo njalo esakha kesizwe ukuthi utheni
kukhokheli bonke abalapha ngibonile uMadam Kube sengiwa bamgoma kumeke mimba meet Madam Kube a long long time. That is Baba Mgoma always make people meet even when they are not ready to meet. A man of great love, a man of great honor. Thank you for honoring him, Madam Kube. Thank you, Baba Momoyo, for being here. I've also seen the leadership from the MDC Alliance, Vice President Zule, Baba Ubaba Kotas, Indoda Ekaya, David Kotas, Lord.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Jamisa ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Esof Mdlongwa wayengomunye wabasungula ibandla le-MDC. Izakhamizi zedede esigabeni seMathebeleland North zithi izikolo lamakilinika alumango alakho ukuvalwa ngenxa yokusilela kwamanzi. Sixoxe lo-councillor wedede umnumzana Stanley Torima othi kwezokudla kunganeno lezi nsuku ngoba izakhamizi zike zaphathiswa yinhlanganiso epha abaswelayo ukudla kodwa udubo olukhona okwamanje ngolokusilela kwamanzi.
Nxa kungela manzi akusebenzeki amatishara wona lawo amalutshwana akhona kakwanisi ukuthi engabuya emsebenzini nxa kungela manzi. Abantwana bangikhona laba enelisi ukuthi bengabuya kungela manzi okugeza bengakahambi esikolo okuwatsha ama-uniforms abo okusebenzisa nxa bekhona ngale esikolo. So umumo wamanzi esigabeni sami sedethi kade ungamanga kuhle.
Sizwa kuthiwa izikolo ezinye sezizavalwa ngenxa yodubo lona lolu, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ezikolo la?
Izinwa ikwanise ukuba lama-boards amathathu asebenzayo asupplya i-main camp i-airport redate. So lo bukhulu lwe-population ekhona kathesi 3 balls against the 13 which has been functioning in the past years akuhambelani malutshwani kakhulu. So lokho sifuna ama-balls ukuthi abe ekhona lobuningi esingathi engxenye ufike kuma-7 balls or at least 10 Kwaka tesi ama boss asenza they are just three. Kaya ayenelisi ukuluma ukuthi indawo zona lezi engisikambileyo zive sikwanisa ukuthola amanzi akwanileyo.
Selike lakhuluma na leziphathamandla zikahulumende njalo zithini kakhulu ezezinwa?
Izinwa sake sakhulumisana layo, sihlala sikhulumisana layo, sihlala sisebenza layo. Bayapromisa ukuthi in the near future, very soon, bazalungisisa yona leyi problem yamanzi ukuthi bayengezelele izibhorane ezimele ukuthi zisebenziswe kupopulation iyabe isiyikhulile njengedete main camp airport. Indawo zonalezi sezihlala abantu abaningi kakhulu, ngeke ngingaba le nomboro ezi-right ukuthi population yakhona inkulu okungakanani, but ungayifananisa le population yayikhona the past 5-6 years down the line. Okwakhathesi abantu sebebaningi esigabeni sedete, njalo baye befuna amanzi amaningi, but bayasithembisa labo abakhulu bezinwa from Harare, the travel coming to Dete bengezwa sesikala ukuthi lapha sokubonakele lo mbonakalo wamanzi okuswelakala kwamanzi. Bayabuya sibili Harare Bulawayo, bayabuya bezobona. Ngikhuluma kanje so masinya sikhangelela ukuthi bengabuya bebone ukuthi amabhoz lawa ayayengezelelwa. Yikho engingakutsho ngamafitshane ukuthi yiwo umuma engilawo esigabeni se-Ward 18 in Dete. Ngiyabonga Mahlaba ezulu, ngiyabonga Gande.
Umnumzana Stanley Dorima ngukhansila weDete ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eDete. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uUnit Duve weMbundane sebhabhu eMbuza ulwe lokade ehlala laye emzini munye uTerrorite Gwedere wambulala. Akwaziwa ukuthi ababili laba bebebangani. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lithi kulomunye umama oqaleke wafa edolobheni lakoBulawayo izolo duze lemthethwandaba yeTread Gold. Kubikwa bese kucatshangelwa ukuthi umama lo engaba ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okubangele ukuthi abezempilakahle bagezise ngemithi yokuhlamba lapho awele khona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi, mina ngiduma ngosamamo ngilani eSoweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivule amehlo abantu beZimbabwe. Bantu bakithi, bantu beZimbabwe, ikakhulu bantu besiNdebele. I-ZANU-PF yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. I-MDC yiphathi, ayikho wrong, okurongo ngumuntu. Kulento eyi-1 esingayinanzeleli. IZimbabwe izolunga, okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo, ongela tribalism, be it ngwe-MDC or ongezaniphiwe. But as long as lowo mholi engela tribalism, iZimbabwe izoma iqonde izinto. So ngalokho bantu bakithi, ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwizi njengabantwana. Uchamisa besitala sithi chamisa. Uchamisa ngimzondi, angilizondi shoni, umetha ngilindebele. But uchamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limboni into yenzene eBulawayo. Wagcwalisa amashelo kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khonaphana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ukubonisa ukuthi uyinhlobo bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amashelo endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThokozani Khulu esingazange senzame uchamisa besenzame simfakile, but akenzanga lutho, wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhuphe, mina kube ngilayo inamba kaMakhuphe angazi ngayithola Studio 7. Ngikhulume naye uMbosidade, ngicela uma ungaphathe sokuvotela wenze okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Hayi, ngibonani bantu bakithi njani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu-PFC beqalile lokho ukuthi ma-election bengathi ma-election ama-election asiza ngani abantu, asiza ngani uzulu? Kube vela ngangeqiniso abayikhulumi ngale nto yama-election.
ngoba kuyafana kula nto abayenza lo ba kutaba wini laba wina bona vele ka bawini kanti bavotelwa ngubani abantu ihlupheka kangaka kube nga ubakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kuloko lwabebhizi bethi ma-election abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni badlani abantu abadli la ma-election wabo phela la abachoma ngawo bona angithi bona bayakwazi ukuthi bayarova yonke into abantu abayizayo bezizala ufeka izitozi kuphela bengakhuluma igama elithi i-election ama-election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lento libolile liyaphela lokho jona siyaphansi kodwa bazobhiza ukuthi i-election kusiza ngani abantu lokhu kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenge imithi ezibhedlela at least kulokungcono kakhulu
salibonani salibonani ngibingelele kustudio 7 sibingelela kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi hayi mina nceda ngiyazibongela shemo yazi kuyintokozo enkulu sihlangene uZimbabwe Botswana wase-South Africa singamaZimbabwe sonke yazi kustudio 7 ngiyahlanganisa sibe nyamanye sibe nto yinye ngiyabonga phezu nakho kubonga abasakazi ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane kodwa ke nanti udaba endithanda futhi uhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi siphandla sijabulile siyacela sidubekile emoyeni yethu asikwazi ukuhlala emideni yethu bantu bakithi sithi ilokhu esikusakaza kufikele lapho wonke abasezikhundla eziphezulu maybe bazozinyika iy'nyaba ezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani ngomuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi upha ngoba izidumo zilozi ipresident nangiyana ubani ubani ukhona bantu bakithi kakhulu into mesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi yazi angikaze ngibone lidosadosa lisilwa embusweni silokho silalela amashoni esilwa kuphela embusweni kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni sola masungula inkinga bantu bakithi mina ngedwa mbona zithwangelayo ngumuntu wayezinkinga la bantu bakithi bekamthwangela wadonsa lushanise ekhoneni wamnikeza isikhundla isikhundla ilizwa lenziwa kanjalo ma idosa uthamise sikhona emnikeza isikhundla kwazi uthamisa yena layo bethu wabonye abanye abantu bonke abakwazi maye ubuya lo muntu ephusha ukuthi ozani kubefakale ingena esikhundleni leso sinikezwe ekhoneni liyabona into liyasixabanisa lapha umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangelayo wabophansa umakhubhelo lo uthamisa umsila yenkede yesifa bona nini yonke into silwa ngabantu baseshoneni kuphela izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi inyembe zomuntu omdala ziweli phansi bekani unkomo wathi laba bantu bathanda ukulwa basezulu lwabo kodwa lingayingeni iyona leyo bekani balwa day
salibonani basakazi be-studio 7 nabathandi lona okhuluma ngogift isondo kufoka Ndlovu basakazi bengithanda ukuthi ngike mbuze kati ma ngabe ebalalela amaqembu aphikisayo amaqembu aphikisayo anti siyabe singabala umakhubhe ngoba umakhubhe ufana lezano sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last year election kwavotwa izano yariga bayekhothi ikhothi siyazi iscaptured by izano iyaqhubeka iyabusa noma yeregile uthini uplan B one next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besekhethweni izani ibiyirigi okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabogawule obhethi mpofu ophugeni ukuthi hayi madoda isikhathi senu siyeza umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengojonathan moyo labokaskwere labojuwawo bazazithola behlala egangeni njengenyoni ya so lani limbuluze madoda kodwa siyeza isikhathi senu
sabona msakazi we-studio 7 hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo okukhulumayo ngu-Archbishop Khumalo ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe njalo ayi bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke nxa likhetha amakhansili nxa umkhansili ehlala esabhabha lina lihlala ecodibak kuthiwa ubheke icodibak kodwa ehlala esabhabha likubona njani kaliboni yini ake livula amehlo ukhansila kufanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi lanxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansila ohlala esabhabha yena kuthiwa umela i-Godfrey Park kumbe umela emakhandeni kumbe umela liphi ilokitshi nxa engukhansile ehlala esabhabha ehlale emagogoba ngahlala emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansila nxa sokukhona nenelisa ukuthi limlande lisebenze naye khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe kathi lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresidenti siyilifa yini njengesabo sabhuku njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lo executive committee athi sezohluthula umbuso wathi upuwe ngutswa gerai engasalandeli constitution ake livuke bantu bakithi ake livuke lifunde ukuthi lisupportane lingadividwa ngabantu basempumalanga babe bali divide mina kanikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke lamabandla khona alokhu zwesindebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela iMatabeleland ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle khathi silibhizi liyahlephuna nalodwa ye uchabisa ye ukhuphe idoti ukhuphe right ulandele constitution
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, udaba lwegcikwane le-coronavirus luqhubeka luyindikimba yokhetho lukamongameli wele Melika. Izolo umongameli Trump usole ingcwethi zempilakahle ezibalisa okhokhela uhlelo lokulwisana legcikwane leli elizweni, uDokotela Anthony Fauci. Okhuthaza ukugqokwa kwama-mask, uTrump athi kawaphathisi ngalutho. Kodwa ukucubungula ukwenziwa zenhlanganiso ezithiyeneyo nsuku zonke kuveza sobala ukuthi udaba lwegcikwane le-coronavirus luqakathekiswa kakhulu ngabantu abanengi. Kambe igcikwane lizabangela ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ukhetho lolo luzaba kunzima ukuthi ngiluxakwele lokuthi kuzazala nkomo onesebenzi. Kunzima kathese ngoba bathi Trump ungemuva nge-10 points, ungemuva kaBiden nge-10 points. Zakhumbula ukuthi ngo-2016 futhi Trump wayengemuva. So indlela abantu laba bakibo bamthanda ngayo abelungu abemaphandleni, indlela abamthanda ngayo iyangimangalisa kakhulu. So lanxa sithemba ukuthi uTrump ungemuva, kodwa singathembi kakhulu. Kungala chance ukuthi angawini uTrump khona kumangalisa abantu, kodwa ke hayi asazi. Yeah.
Ngokubona kwakho, ubona ungani udaba olwe coronavirus luzaba indikimba yokhetho na, kumbe kungatholakala ijekiseni ukhetho lungakafiki singabona abantu sebevotela umongameli Trump?
Indaba ye corona leyi yayizaba izaba la kumxaka sebele Trump lapha indlela ayiphathe ngayo abantu kawathabanga. Kodwa ke kusazakhanya ukuthi angikholwa ukuthi Jackson nxa engatholakala kusiyafika ukhetho. Abasosele amaviki angaphansi kwamathathu. So hayi, iJackson kusasemasinyane. Hayi, abantu ngeke bathabe futhi ngoba kuzafanele iqale itestwe sibili. Bangaza kabathabe ukuthi kube neJackson ongatestwa. Lanxa nje kunganceda, kodwa kusafanele ukuthi idlule amahlandla amaningi okutestwa. Ya. So ke azikwazi ukuthi lapha kuzohamba njani, kodwa izaba le-effects belindlela aphatha ngayo, hayi abantu kabathabanga, basele izihlobo nabangane konke nje. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 esokukhweze inani lababulawa yumkhuhlane lo bafika kumakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili. Abantu besigaba seMandebeleni bathi bamukele imizamo yomkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa yokukhuluma isiNdebele emngcwabeni kamuyi umnumzana Esof Mdlongwa ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.